besibona ngani ukuthi engcinyi kuzaba ngcono kodwa ngoku asikakuboni umahluko angibona ngoba izinto zilokhu ezingikho kathesi sikhuluma kodwa hhayi lokhu akade sesikubona besekunzima kakhulu kodwa asikaboni ukuthi konkona sokule change esingayitho ukuthi konkona isibambeke ukuthi konkona siyibona cooking oil ayikho vele ngoba sithengiswa ku-black market ngabo-$10 yiyo esiyibona khona kodwa ifuweli yaba ngcono okwamalanga la adlulile amabili amathathu kodwa igizili lohlupho kakhulu ayikho kodwa ipetros ke sabona kungani kuba lichange ngoba izolo bekungasela malayini emagaraji thina kuyasithinta kakhulu ngoba imali yangikhona yona le kayikho abantu abafuna ukuthi siwode kibo bafuna i-forex la i-forex yangikhona bonke abantu sebebambe izimali zabo akusela lutho ibhizinisi iphansi kakhulu so thina ngani kusi-affecti kakhulu le enkuzuleyo ukuthi konkona kubathi ngami kayikho vele yona imali yakhona kuba siphathileni bangikhona kabalayo
kodwa bona lokhu bekhona yini njengoba sasizwa kuthiwa baxotshwa emgwaqweni
hhayi bona babotshwa sibili kabakho
emgwaqweni sokulohlelo lolu olwegodini mall amalunga enhlanganiso yakho wona ke athinte kanjani ngalolu daba
well nge-Friday adesi siyavula i-call center sicabangele ukuthi konkona ngezikhalazo esizihambisileyo kuma-directors ayiwo ayekampani leyo i-terracota yokuthi konkona besicela ukuthi konkona thina sinike i-preference ama-members ethu anike i-preference nxa kurejista lanxa sokufika izikhathi zomsebenzi ngoba yibo aba-affectwa yindawo yena leyana ababengasafuni ukuthi bathengise kwenze ukuthi bavulele abanye so namhla ngani uhlelo lohambe kuhle ngoba ama-organizers amadekhona ngale encedisa ekunikeni amafomu kodwa hhayi siyathemba ukuthi konkona kuzasiphathisa thina njengenhlanganiso kathesi ade kusenziwa i-registration so besicabanga ukuthi konkona sizaba lo mhlangano labo le council phakathi kweviki yona le ukwenzela ukuthi konkona sizame ukuthi nxa kuvuma sisayinelani i-m o u yokwenzela ukuthi konkona sibekwazi ukuthi izinto esesizivumelene sezishwakwe phansi njalo kuyaprotecta ama-members ethu.